Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulugandaba hola mugela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 ngwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abukholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwemkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantu babo.
Asikholelwa kukho, sikholelwa kuNkulunkulu. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa ama-vaccine lawo, ababuye bezothola usizo emasonto.
Ubukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulolu khetho, kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene.
Kodwa ungakhangela phela kambe ku-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates.
Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia u-Alexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumacupula idubukile yaba yizicucu.
Yeah, abangeke bayekele ama-Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba angithi kuvele kusempini kuyalwiwa laphana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Iziphathamandla zempilakahle kobulawayo zibikwa zilokhu zisadingisisa ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland ungaba usuhlasele abantwana abangaki kuleli dolobho. Umkhuhlane lo usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye 157 abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane elizweni jikelele kulandela ukuqhamuka kwawo eManicaland. Intatheli zindaba eStudio 7 ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko, unkosikazi Monica Mutrangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale belawo. Ngakho-ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela, umongi esibhedlela sakobulawayo, uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lo umkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obe lomkhuhlane lowo, kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemzimba kumbe betshintshane amathe, kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe amajekiseni esithi ngama-vaccine. Ama-vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alitshumi kusiya kwalitshumi lanye.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ndiweni, umzali oselokitshini leNkulumane, uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Okusidanisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala. Kuyabe kulokho kuthiwa ubuye uzokhangela kuze uciniswe kulethi umkhuhlane osumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ukuthi kulungisiswe masinyane. Kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento ebingalungisiswa.
Udokotela Mthabisi Bhebhe wakobulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Imizilizi idilela abantwana abangatholanga i-vaccine ye-measles. Ngakho ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga i-measles kumele labomongikazi ukuthi ethole i-vaccine ye-measles. Yikho ke ubona eZimbabwe abantu abale-measles abaningi abantwana lapha abama-church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinate abantwana nxa bezalo.
Kusenjalo kobulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendy Mhlonga umhlali wakobulawayo uthi kakulungiswe udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Okubuhlungu ukuthi futhi njalo lekhansili layo ilandele futhi ischedule abasifakathi bavala nini bavule nini. Uyathibona besithi 72 hour water shedding kodwa baqine bevale iviki yonke and impompi nxamanzi ebuya khwamphana vele irust yona leyo izinto ezinjalo asisakwazi ukuthi amanzi asivulela wona ahlanzeke okungakanani ngoba bekuya vele elomunye umhlobo. So ngibona ngani nxa ungalungisa indaba le yamanzi kungani konke lokhu kunganqakela.
Imizamo yokuxhumana lekhansili yakobulawayo mayelana lokumemetheka komkhuhlane lo yehlule kodwa umnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhishwe yikhansili kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi bekusahlolisiswa ukuba balawo loba hatshi. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo ngobathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye abukholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka komkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwa babo. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Max Mkandla.
Hayi umkhuhlane lethi na kasoze sigijimele ukuyahlatshwa injekisheni. Imithi le engeniswa ebantwini le yimithi ejulileyo kakhulu njalo kumele sikhangele futhi imithi yabelungu abayibo abasinika ama-sanction ukuthi babe besizwela ngaphi umusa wabo ngowani. Imithi yabo leyi thina kasoze siyithakazelele njalo thina ngohlobo lwethu langokholo kholelwa ekuthini lokho esikuphiwa nguNkulunkulu yikho khona lokho njalo siyasila. Umkhuhlane ye ngamemetheka kodwa sesizama ukuthi khona abantu ababalekele emasowe kababuye bezodinga usizo. Ama-vaccines yabo lawa kumbe ngamaphilisi kumbe kwini asikholelwa kukho sikholelwa kuNkulunkulu. Labo amaqhinga wona lawo baphiwa nguNkulunkulu kodwa ke thina kasisakholelwa via i-vaccine. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa ama-vaccine lawo ababuye bezothola usizo emasoko. Kulilungelo labo abantu ukuthi begijimele khona ngale ngoba beyakusho ukunukelelwa kwemithi leyo la engasanukiwe esibhedlela khona lapho. Njengesendulo kwayimithi wawuthi ungena esibhedlela uyizwa ukuthi iyanuka ula uhle ubone ususilile. Khathesi vele kugcotshwa i-vaseline nale kuyafana nokuthi ngama-perfume nje. So thina kasikholelwa kulokho sesikholelwa kuyena lo asibiza ukuthi silale enhlane sibonisana labanye khona ngale kulokho babe kuphiwa. Umkhuhlane ungakafiki kumpimpi ingakafiki kumbe indlala ingakafiki uNkulunkulu yabo umoya wakhe usukhulumile phakathi kwethu ukuthi kuza kubala lokho kube sokudingwa amaqhinga ukubana kungamemetheki kwabantu bethole bebe lokusila ngakho abantu bazasila behlezi emasowe.
Manje khonokho alibone na ukuthi kuzabangela ukuthi imkhuhlane efana labo ndingindi yona le imemetheke.
Hayi imithi asoze isebenze kakhulu. Ukumemetheka kwendingindi ikuthi phela iyabingelatshwa kambe yona indingindi le sisuka emakhiweni khona le mazweni abo la ahlakaniphileyo izizowele e-Africa ibaleke e-Africa izizongena la khona phela izweni leZimbabwe isuke kwabe ingena kuwathi ichayizi yechayizini. Hayi abazokhona lapha bamemeza bekhona uNkulunkulu yabizwa kodwa ke thina ngokholo lwethu sibone ngazani lokho sokunqinekele. Abantu basala nje sebegijima laphana nalaphana kodwa ke emasowe imithandazo enjalo iyabe isiyenziwe. Igazi lomuntu liyabe lingasathatheli imikhuhlane ngobana kulamanzi okugeza kulamafutha okugeza okugcoba ngawo. I mean to say amafutha okugcoba ukubana ukuthi khona umzimba igazi lesikhumba somuntu singathatheli imikhuhlane njengama measles yona leyo ama small pox lendingindi le ekhulunywayo. Imikhuhlane leyi isiminengi kakhulu ngalokho ke hayi thina sikholelwa kuNkulunkulu ngobani uyabe sesinikile ukuthi kule mkhuhlane ongasozwelatshwe uyabe ongasozwelatshwe emhlabeni khona ngale kodwa ke ngapha kolokholo lwethu iyabe selapheka.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla okholo lwesipostoli ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ukukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulolu khetho kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. Ikhomishini yezokhetho yazise ngeviki edluleyo ukuthi umuntu ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kuzamele ahlawule imali ngamadola eMelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $120,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Yeah, empeleni vele imali isho khonoko ukuthi khona baza kuba balutshwane sibili abantu abazancintisa. Kodwa ungakhangela phela kande ngo-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates. Le into enzima kakhulu njalo yenza ukuthi khona le administration eyokhetha ibe nzima kakhulu ngoba abantu babe balana yazi lezi zinto. Labanye abantu bakhona umuntu pho ngivuka nje ukuthi khona yena useyi-presidential candidate engelawo ngisho lama structures. So mina nxa ngibona mbonani imali le izakwenza ukuthi ube le investment sivile labantu labo futhi bangayi kundaba ze politics ngoba bedinga imali. Yeah, ngoba kuzayenza ukuthi khona la ubekwazi ukuthi kambe nxa luzi 20,000 hayi no yekela sibe le candidate eqondileyo sibe ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kuhle. Yeah, ngokubona kwami nayo ke ngibona njalo nje vele yikho kufanele futhi ukuthi khona vele babe balutshwane bona babantu ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kahle. Nxa kukhethwa kukhethwa abantu abathathu kukhethwa abantu abahlanu nje kuphela. Yes, then lokubala amavoti kuzayenza ukuthi ube very efficient lama results la angabile confusion. Nayikho kubona kwami lokho kodwa imali le iqondile sibili ukuthi kayibe nenge ukwenzela ukuthi khona kungabi mphungu ungena nje wonke umuntu athi uzokontesta engekho serious. So kathesi kwenkona sizabona khona abantu aba very serious. Uyabona la mabandla very serious. Uyabona ngoba ukuthi khona ubuye uzothi ufuna ukukontest kodwa ungelalutho nolalo. Lanxa vele sivotelwe ikuphela ubona lokuthi kathesi abasebenzi bona abantu ababekhethini. Babe lokho nje bezidlela imali behola imali every month abantu bangatholi lutho. So ke ngalokho mbonani mina kuzancedisa kakhulu. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imota zikamnumzana Justice Mayor waJajena omela igogwe nembuziya edalele ephalamende ezohlobo lwama-trucks ezingamachumi amabili lambili zizathathwa lugatsha olulwisana lenkohlakalo olweZac. Kusacutshungulwa icala eletheswa uwaJajena. Ngolwesihlanu imota zikawajajena ezimbili zithethwe lugatsha lweZac. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abalandeli bebandla le-CCC batshisekile ngodaba lokuthi imali abayibuthelelayo engamadola eMelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho ayiqondakali ukuthi yasetshenziswa njani ngoba imota yakhona ayibonakali. Manje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hello, msakazi, sakubona. Ungabe uyaphila msakazi? Msakazi, ngithanda ukuthi nje ngithi fahla lapha msakazi. Le ndaba yepolitiki. Yabona indaba yepolitiki msakazi yahlupha msakazi. Kula bantu labo fica bathukana benzani, bakhulumana kubi, msakazi sihlahla bani. Yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye msakazi ngoba ngani yazi ukuthi ungakhangela uHuru Kenyatta lo odinga bake baba nengxabano enkulu kodwa okwamanje bazwana yabona so into elwisa ngumqondisi ma uchamise ngangena ayifeze liyananto abantu laba bengazwana ngezinye indlela so wena othukayo uyabususele ngapi eish mbazwela usizi ngoba kabakwazi ukuzayo bathi uchamise uzangena alungise izinto ukulungisa kukachamise izinto yokuthi amandebele asebenze ngobunenge esindebeleni namashoni esebenze ngobunenge esishoneni into esiyikhangeleleyo so umqondisi into efuna yona leyo so wena othuka uyabususele ngapi sokunjalo hayi futhi inkosi yami
salibonani salibonani bantu bezimbabwe salibonani balaleli besitudio 7 so lapha bakithi yazi siyabe sikhala ngazokhulunya indaba ezinzima i-South Africa ilokuhlukuluza abantu bethu okukhulu kakhulu njalo laba abantwana bengela lapha abangaya khona so lapha sicela ukuthi uhulumende wezimbabwe abake bahlanganisa amakhanda babona abakwenzela ilizwe ama-industries avalwayo lapha ebulawayo maningi kakhulu ukuthi ma yivulwa abantwana bangasebenza sibi kodwa nxa abantwana bezabe sebetshona sebegijinyiswa sebebulawa hayi bakithi futhi akuhlupheka amandebele wodwa ngaye kuhlupheka kuthiwa abantwana base-South Africa ngamandebele amashoni agcwele khona le ngodriva bamagoneti bashona bebulawa kodwa kathi kuhulumende kuthini khonoko ukufa komuntu kuyinto enzima njalo uhulumende ngumuntu obusa abantu ngeke kube nguhulumende wezihlahla sozwelana abantwana libalungisile akula futhi i-industry engavulwa ezilonge ilizwe lelingela imali yalo kodwa nxa imali yelizwe ingaba khona bangavula ama-industries ngathi imali izabe isehlulana ngoba izabe ingena emabhenki siba le-interest abantwana basebenze ekhaya baphumule South Africa lisalele lizwe lalo ngiyabona
ya Studio 7 Studio 7 njani ya Umthwakazi Republic Party ya iyabahlaba abantu abaningi abanye sebeze bezikhulumela ukuthi bona abazukulu emathebhelelendi Umthwakazi Republic Party yonke le yihambe ibahlaba ibahlaba babona phela ukuthi maye Umthwakazi Republic Party thathi imathebhelelendi labo bona basishoyeni babaselasabile lapha emathebhelelendi okunye Umthwakazi Republic Party impela hayi iliba dambe sesilithembile emathebhelelendi yizapho hayi ayehluleka kudala ya yabona ukuthi kulo mama lo othi angukhethiwe bhebhe umama lo seBotswana lo mama lo othi angukhethiwe bhebhe lo mama lo nasima kungaye kuCongress ngoba lo sile fako sibele ebe nguvice president kamqondisi umqondisi hayi uright impela kupresident usasikhokhelela kahle kakhulu kodwa umama lo othi angukhethiwe bhebhe lwa umama lo lekhono impela hayi imbokodo eziningi sibele engazivusa sibile amakhanda ngoba umama lo lekhono state ukuthi ukhipha njengoba linjalo njengomqondisi abantu esibafunayo labo bangakhulula umthwakazi hayi khona labo abantu abawelokhu bechallenge befihla umphini bese saba hayi nasibona abantu abanje abakhethiwe bhebhe umqondisi moyo yeyi abantu abangasimela labo sibili sibathile sisibathembile komthwakazi
siyabonga ukuzwa amabala amahle kangaka emajaheni asemadleni siyacela ngomusa siyacela ngomusa umprofiti lo okhulumileyo asiyemprofiti vela kula nto othiwa ngumprofiti indaba kuhle kuhle emhlabeni kakula nto othiwa ngumprofiti ngani kuthiwa ukhona umprofiti ngani abantu kabadubeki kangaka akula mntu othiwa ngumprofiti umprofiti yena lo umuntu othengwe umana wenzela ukuthi abantu behle belahlekelwe lithemba bathi bona avele ukuvota kusancedi ngoba vele sehle wawina lo asamene siyevota 2023 usiphathele enye into esingayaziyo 2023 kuya lenye into elingayaziyo kuphela into esihluphayo siyahluphana thina ngapha emandebeleni kulabantu bakamthwakazi kulabanye abantu be-TCC abanye abantu angazi ukuthi umbono wabo unjani ngani bathengwa labo futhi ngenye iparty futhi khonapha ngoba uyezwa sebesolana beze besolane bekhuluma la magama abantu hayi okudlayo kulabanye abantu khona basiyakwazi abadla inyoka kulabanye abadla inkawu kulabanye abadla intobani dlani uthule kusenhliziyweni yakho lokhu ungambona mina ngikuzana u PF nyekela umbone ku-TPC nyekela ikhona bembona khona umbone ukuzeni ngikhona bokumthwakazi nyekela lawe nqawe lapho khona yenza lokho ikhona ibona lanxa sithatha omama bangafanani omnye uchoice omnyama omnye uchoice obomvu omnye uchoice omude omnye uchoice omfitshane asikwenzeni ngenhliziyo lokhu 2023 asivote asiregister into asizovotani ngibone 2023 ukuthi le-difference kule minyaka yonke le ngu-42 yaziyo 2023 uza lokunye lapho andinikisi asiyemprofit but ndithengise enye into ezayenzakala kuphele engayibalayo kusikhathi ebhayibhilini ngayibona asihambenini kuphela siyevota kuphela sivotela amabandla esiwafunayo kanti itshotshoze yothi votelani liphi hayi ngilalwelami mina kuphela kodwa kanti itshotshoze yothi lani hambani kiphi so lina hambani emabandleni liyawusupportayo livote libuthi ansephuma yithini ngiyabonga kakhulu buyali registe yobuningi wenu khanate siyaqotshwa emazweni liyaqotshwa emazweni lokho lisithi lifuna ukuqumilizwe phakathi liyaqotshwa emazweni egoli abalifuni liyabuthwa njengenkukhu sibonge emazweni kweni siyethengiswa liyehluleka ukuthi lizokhulela elizwe lokho lisithi yebadala
ngibona indili zavota kuhle abadala zinalithi esalungisele ukulungisa okubili nalicashini uyanini sizowenza sonke siyabonga kakhulu ngundebele nalo khuluma elisala imsola ethi umdala wensuzu othanda amashona hayi mina ngu triple C vele abangithandayo bangithola ngale ku triple C iparty yami engiyifunayo vele ngaqalise isese MDC kaTswankirai ngazoyilandela iMDC Alliance namhla ngu triple C vele kanjintshi iparty hayi kanjintshi ngiyabonga
ndifunda njani basazwe abahle kungumsebenzi omuhle elisenzela wona imihla namalanga konke konke nje nisenzela khona basakazi ye hayi nathi siziphilele kakhulu bakithi siziphilele ye mina lo ngifisa nje ukudlulisela inkulumo yami le kakhulu angathi ngaziwa ubaba ugawule lezana uPF yakhe masikhuluma ngamalungelo abantu kumbe sikhuluma ngokungakhululeki kwabantu sisuka sikhuluma ngento ezifana nokuthi singabantu baseZimbabwe sidinga ama magistrate aseZimbabwe hayi ama magistrate weZANPF sidinga amaphoyisa abe ngaseZim engabe ngaweZANPF sidinga amasosha abe ngaweZim engabe ngaweZANPF sidinga amanensi lama teacher lababalisi bebe ngabaseZim hayi abeZANPF yizi izinto esikhala ngazo kakhulu ukuthi akunga like akungabi bengakolonizwa yiZANPF bonke labo bantu ngoba wonke umuntu even we opposition party ubheke bona ukuthi hayi ngizoyamangala emthethweni kanje umthetho udlala indima yawo njengomthetho hayi njengeZANPF so labo bantu bonke mbabala amatisha amapolisa amasotha bonke labo bantu labo amanesi konke lokho yini bonke labo bantu yebo basebenzele igovernment but basebekolonizwe yiZANPF so yile nto esisuke sikhala ngayo so wena if ma ungeke kuZANPF suzithola ususelethengwane awukwazi ukusithola usizo olupheleleyo izilongoma ongaso eZANPF yileyo nto esikhala ngayo amalungelo esikhala ngayo
sanibonani sanibonani kwistudio 7 siyalibingelela lonke ngomusa langothando siyalibingelela abantu bakithi eZimbabwe hayi siyazizwa inkulumo esikhulunywayo eziqondileyo lezingaqondana kodwa-ke ngizagcizelela la ngiphendula kakhulu ubaba uNdebele according uthamisa lo mnangagongcono ngcono kakhulu Ndebele kakhulu lanxa uyisapoti zama ukunanzelela 17 councillors kobulawayo ngamashona abantu besindebeleni bonke ngamathini bonke ku-MTC and then usiyemuva lapha kusesengubaba uTswankirai bezebecabane labo Gibson azoze ngikuchazise konke kwakule problem ba uTswankirai wayesesenza wrong thirdly uphetheni ozosiza ngakho abantu elikhuluma ngakho ukuthi uzoba notshintsho olungcono kuyini olutshengise khona ukuphetheni ozosiza incede ngakho abantu okwaziwa naNdebele mpela malumane ikuyini ukuphethwa ngulo jaha uyothamisa ozosiza ngakho abantu ukhona ezayocela imali le angeke bemnike imali banike umgabe wabaphendukela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Ukwezemelika, indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia u-Alexander Dugina ife ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe umaqupula idubukile yaba izicucu. Amapholisa kwele Russia athi kusobala ukuthi leli bhomba belijonge ukubulala uDugina kodwa labulala indodakazi yakhe uDaria obetshayela imota kayise. UDugina ubikwa nguye olalelwa ngumongameli Putin njalo engaba wamcebisa ukuhlasela ele Ukraine. Ngokunjalo uPutin ubikwa esethesa ele Ukraine icala lokuba lesandla sokubulawa kukaDuga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locumungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya kungathi ku akukaphumi kuhle. Ye abangeke bayekele ama Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba ngathi kuvele kusempini kuyalwiwa lapha. Kodwa ke bangabe beloge bekhangele Ukraine kanti sokulo kunye okubangenelayo. Awukumele ukuthi bakukhangele ukwedlula Ukraine ngoba la iRussia angathi nqa ichaya ngale eUkraine. Kuyavuleka futhi ezinye izigaba ngemva kwayo ngapha. Enxa yongabe sokungoku kunye enqeso kulokunye okukhangele ukuthi kuhle kusebenzise lona leli thuba lempi ukuthi lichaye khona ngale eRussia.
Sike seze ukubana sokusesatshelwa ukubana amasotsha aweRussia engangena ku-nuclear plant. Ingozi engaba khona ubona ngani ingaba ingozi enkulu kakhulu yini?
Ye, la mabutho sibili aweRussia avele wona ngokukhanya ngathi asekhona phakathi kweplant ile. Okwesatshelwayo ukuthi kuzadubuka into enkulu laphana ezachaya imimoya lebulalayo iradio active leyo imimoya lebulala abantu. Yiko osekukhanya ngathi kuyesabeka laphana. Akumelanga ukuthi kulwelwe khonaphana kumbe kujikelwa amabhomba khonaphana kumbe la iRussia ibe lamabutho ayo khonaphana. Ngoba okwenzakalayo khathesi kuyukuthi akusaqedakali ukuthi kufanele ukuthi kwenziwe njani. Kodwa kuyingozi enkulu kakhulu eza kwenza ukuthi lawa ama-Russians afe ngoba umoya lwana uzaphephuka usiya khona le eRussia. Kumbe ezigabeni lezi abasebesithi bazibambile bona asebezithethe khona ngale Eastern Ukraine. Njalo uyakuchapha futhi ulwandle umoya lwana usiya khona le Europe khona le. Umoya lwana mubi kakhulu. Umoya ongabulala abantu abaningi kakhulu. Yiko kulokwesatshelwa sibili okukhulu kuyingozi enkulu ukuthi kwenzakale khona lokho ngoba izinto zangkhona zizigaba ezimbili nxa ngizilalelisa ukuthi khona kuzadubuka into ezachitha umoya lwana laphana kwi-nuclear station. Kumbe yona i-nuclear station lena ishorte i-supplies ezifunayo ukuthi iphile ibe irana laphana. Bese kugcina kuthinya umoya khona laphana. Umoya lwana uyingozi kakhulu. Umoya obulala khonapho sivili. Umoya omubi kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe obeqoqa ecingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika esigabeni se Texas.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hayi, siyabonga isikhathi so esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abokholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwomkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwababo. Ukukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kukhetho oluzayo kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia uAlexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumaqhuphula idubukile yaba yizicucu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.